Indaba ngamafitshane ngolwesihlanu mhlaka 2 ngompandula 2016 ozifundayo nguNtungamile Nkomo. Abamabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu sebechodoze kakhulu amapholisa ngokuvala zonke inhlelo zokutshengisela eHarare kumaviki amabili alandelayo. Amapolisa namhla angene emahofisini ebandla lezaphu kobulawayo axotsha wonke amalunga ekade elungiselela ukutshengisela namuhla. Abaphila ngobugoga sebesungule umkhankaso obizwa ngokuthi yi-Disability Sledgehammer ngenjongo yokugqugquzela ukuthi batholiswe amathuba afanayo lakaZulu Makhaza. Imidlalo ye-Premier Soccer League iyaqhubeka ngempela viki njalo iqembu lama-Warriors lizadibana leligini ngesonto kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-AFCON. Kuhlelo lwe-Livetalk sikhangela ukuvalwa kwenhlelo zokutshengisela eHarare ngamapolisa okwamaviki amabili alandelayo. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 kumagagasi athi 909 AM 4930-6065 lo 15460 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku-WhatsApp la ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.